VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 6 Nkwenkwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Abazali bathwele nzima kakhulu ngokuba ngakusiza ezikolo kukhwele iuniform, kukhwele amabhuku, kukhwele amaballpoint, amapenseli, okusho khona ukuthi kakusoze kweneliseke, kuza kwenza ukuthi abantwana bagcine bengafundi behlezi ekhaya.
Izikolo ziyavulwa kusasa, abazali bekhala ukuqonga kwentengo yokubhadalela indleko yezifundo lokunye.
We had to look at the most efficient operator.
Sakhangela ukuthi bebezohlawulisa malini ngabe kuthiwa basebenza ngendlela eyiyo sibili-sibili. Okuyiyona ntengo esayivumelana. Intengo yabo kayifiki kulokhu.
The maximum that we get, they are not even charging that.
Abohlangothi olulawula ukusebenza kwamankampani abomakhalekhukhwini lencingo olwePortras bathi amankampani la akakhwezanga intengo yokusebenzisa indlela zokukhulumisana. Inkokheli yamabandla ancintisa kukhetho lokudinga umongameli olwedluleyo ihlangene lamhlanje eHarare kungela mkhokheli webandla elibusayo leZANU PF umongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izikolo ziyavulwa kusasa, abazali bekhala ngokuqonga kwentengo yokubhadalela indleko yezifundo lokunye kokusebenzisa. Kuthi le ntengo yempahla yesikolo ezamayuniform lazo zikhweziwe njengayo yonke impahla lokudla elizweni. Ngakwelinye icele, ababalisi labo bakhala ngeholo eliphansi besithi balakho ukubeka phansi amabhuku nxa kungathathwanga manyathelo okulungisisa lolu dubo lweholo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso ezimele ababalisi zithi isimo somnotho welizwe singenza ababalisi babeke phansi amakhuba ngoba iholo labo lingeneli ukuba bahambe emsebenzini nsuku zonke. Abazali labo bakhala ngembadalo yezikolo esikhuphuke kakhulu kanye lempahla zesikolo ezigoqela amayuniform lokunye kokusebenzisa, ngakho bakhuthaza uhulumende ukuba angenele ngoba isimo singesihle. Umnumzana Thembelani Dube, umsekeli wobona ngokwethulwa kwembiko enhlanganisweni yeZimbabwe National Educators Union, uthi isimo selizwe singenza ababalisi babeke phansi amakhuba.
Thina njengenhlanganiso yababalisi si lokudana kakhulu nxa sivula izikolo, isimo somkhono misimi sinje. Intengo yempahla iqansile, ababalisi iholo labo kaleneli, esikhangele ukuthi sizathi sivula abaningi bakhona baza kwenisa ukuthi bahambe emsebenzini. Ngokunjalo ke ngeke kumangalisa ukuthi ababalisi bafisa ukuthi bagcine bebeke phansi izikhali.
Umnumzana Effort Ncube, isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association, uthi umumo welizwe ungagcina ubangela ukuthi abantwana bengafundi begcine besiba izigebengu, amankazana agcine ethengisa imizimba.
Abazali bathwele nzima kakhulu ngokuba nxa kusiza ezikolo kukhwele iuniform, kukhwele amabhuku, kukhwele amaballpoint, amapenseli, kuza kwenza ukuthi abantwana bagcine bengafundi behlezi ekhaya. Nxa bengasafundanga bazangena kulokho esithi ibusela ubugebengu lezinto lezi ezihlukahlukeneyo. Abantwana abancane abangamankazana basebethengisa imizimba bezama ukuthi bazuze ukuphila.
Umongameli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Association, umnumzana Obet Masaraure, uthi isimo somnotho esikhona elizweni senza kube nzima ukuba ababalisi baqhubeke besebenza ngeholo abaliholayo.
Tine dambudziko guru revadzidzisi rekuti havasikwanisa kuwana muhoro unokwana kuti vazvitengerewo zvikafu zvekudya nemhuri dzavo.
Sikhathazekile ngesimo sababalisi ngoba inengi labo alila mali yokugada imichova ukuthi babuyele emsebenzini, kuthi abanye abala mali yokubhadala abantwababo imali yesikolo.
Umnumzana Admaya Ngwenya, ongumzali olomntwana ofunda ehlala esikolo, uthi imbadalo yesikolo ikhuphuke yaphindwa kathathu.
Ngini problem enilayo mayelana ngempilo yalapha eZimbabwe. Into eziningi zikhwelile, le fees ikhwelile. Uma ngibuza ngefees ukuthi bakhwezeleni bathi bona into zonke zikhwelile. Okufethu ukuthi nxa abantwana besikolo kumele badle isinkwa. Isinkwa sikhwelile, so akwenzi ukuthi behlise ifees. Kunzima vele ukuthi abantwana babuyele esikolo kathesi, ngoba ifees ibiku-400 and something yakhwela kathesi bayithi 1200. Angikwazi vele ngawubiza ngithi kuyini lokho okwenzakala kithi la. Kunzima ukuthi abantwana sibabuyisele ezikolo.
Omunye wabasakhulayo ongumfundi, uNkosi Mbambo, uthi ubona kunzima ukuba babuyele esikolo ngoba isimo selizwe singavumi. Izikolo ziyavulwa kusasa loba isimo sezomnotho welizwe sihlukumeza uZulu. Abazali bakhalaza ukuba intengo zezigqoko zesikolo, imbadalo yezikolo kanye lokudla sekuqanise kakhulu okwedlula iholo labo. Iningi labazali lithi selidonsa nzima ngesimo esikhona elizweni, ngakho bacela ukuba uhulumende angenele alungise izinto. Inhlanganiso ezimele ababalisi lazo zithi kungenzeka ukuba ababalisi babeke phansi amakhuba ngoba iholo lingeseneli ukuphila elizweni lapho intengo ehlala ikhuphuka mihla ngemihla. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba kamanje lamhlanje ukhulule abanye abasakhulayo abadume ngokuqoqa amadili athiwa ngamavuzu party, kwathi abanye bagwetshelwa ukusebenza emphakathini i-community service, abanye kodwa belokhu bevalelwe. Bonke betheswa icala lokungena emphakathini i-criminal nuisance kanye lokuthatha izidakamizwa. Umabhalani wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, uxoxe lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 wasipha lolu daba olulandelayo.
Ye, ngamafitshane singathi yithi sibe imbangela yalokho njengezakhamizi zakoBulawayo. Sikwenze lokho sikhangele ukuthi isizwe sethu, ikakhulu sikhangele kakhulu abatsha besesonakala. Besokusiba lokubola ukuthize. Njengalokho ke sasesukumela phezulu njengenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo ukuthi ngamaqhinga bani angathathwa ukuze kulungisiswe lolo daba. Ekuhlanganeni kwethu ke emhlangano esibe la umhla ka 3 eCity Presbyterian Church, saphuma lezi nqumo zokuthi kuqondiswe khonoko. Njalo singakahlangani emhla ka 3 besivele sike sabhala incwadi sasihambisa kuma stakeholders atsheni, amapolisa, abezemfundo, izakhamuzi, abepolitiki, ezinhlanganiso ezakhamuzi ezinye zabancane abasakhulayo, lezinye ezigayene ngezempila kahle zabantwana esingathi ngabo National Aid Council, ukuthi kungenziwa amaqhinga bani ukuze abantu bazame ukumisa lolu dubosho olukhona. So isenzo esenziwe ngamapolisa kasikuthi yinto ekade singayikhangelanga, besiyikhangele sibili ngoba yibo abakhangele ngezomthetho ukuze banqande intsha leyi ekade sisiba lokuganga ukuthize, ngoba bese sinanzela ukuthi ngama-Saturday yokuimbesingathi umgqibelo wokuvala izikolo owakuqala, lo mgqibelo wokuthi ngokugcina sebe siyavula izikolo, lalo mgqibelo wokuthi nxa kule trade fair bezokusiba lokuganga ukuthize okwenzakalayo, bathwala utshwala bayegida laba abagida khona. Kodwa kulokuganga phakathi, kulokunatha utshwala khonapho, kulokuya emacansini.
Ye, manje libona ingani lokhu kuzasiza yini?
Injongo yethu kade inkulu kakhulu yikuthi sizama ukuthi izitalada zakoBulawayo singathi i-city center kungaze kwagcwala ukuphithizela khona kuyana. Siyakwazi ukuthi abasebengakwenza ukuthi bahambe baye kwezinye izindlu ezikhathana. Kodwa-ke njengoba kathi sasitshilo ngaphambilini ukuthi osokusenzakala ezindlini nabadala kabaphakame bakuqondise. Thina injongo yethu kakhulu ukuthi izitalada zakoBulawayo zingaze zagcwala intsha yona leyi ekade sinyakazela okwakwabonakala kulelani langa sebenyakazela phambi kwabo Vista laphana sebedakile. Siyakwazi ukuthi sebehlehlela emuva kade sebengabendaweni ezicathileyo. Kodwa-ke laphana songumlando wethu sonke ukuthi lo babonayo ngasibakhuzeni, ngasibizeni amapholisa ukuze khonokho abakwenzayo bangaqhubekeli phambili bekwenza. Labazali ngemakhaya siyabakhuthaza ukuthi kababe lomlando wokukhuza abantwana ngoba amapolice awona wodwa ngeke benelise ukuthi bahambe lezindlini bese yacheka ukuthi endlini kabandi kwenzakalani kodwa abazali le community bese ngathi nje abantu in general labo kabaphakame bancedise ngoba okwenziwa ngumntwana kamakhelwane lawo wakho umntwana ngakwenza kungabe kungakakuthinti kathesi kodwa mhlaso kuthe owakho laye waphatheka lapho ezananzela khona ukuthi into abayenzayo wayiqondanga ayiqondelanga bona njalo wayilungelanga futhi ubani umphakathi.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube, umabhalani wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Amadili la awokuganga athiwa ngamavuzu party abikwa esebhahile edolobheni lakoBulawayo. Thiyani indlebe ngo 6 o'clock ekuseni lapho umnumzana Dube azachasisa ngokwenzakala kumavuzu party la.
Lo umsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abohlangothi olulawula ukusebenza kwamankampani abomakhale khukhwini lencingo ePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kumbe iPotras bathi amankampani la akakhwezanga intengo yokusebenzisa indlela zokukhulumisana kodwa asegqibe inhlelo zawo zokuhuga abasebenzisayo ngentengo ephansi ama promotions. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe umqondisi wePotras umnumzana Gift Machengete edalela eParliamente lapho ebuzisiswa yikomiti ebona ngokwethulwa kwemibiko kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. UMachengete ukhuthaze amalunga aleli dale ukuba akhankasele ukukhwezwa kweholo lezisebenzi hatshi ukwehliswa kwentengo yokusetshenziswa kwabomakhale ekhukhwini lencingo ngoba abamankampani la womathathu engazange angezelela intengo.
We had to look at the most efficient operator.
Sakhangela ukuthi bebezohlawulisa malini ngabe kuthiwa basebenza ngendlela eyiyo sibili okuyiyona ntengo esayivumelayo. Intengo yabo kayifiki kulokho.
The maximum that we get, they are not even charging that.
Inkulumo kaMachengete iza ngemva kokuba abamankampani abomakhale ekhukhwini womathathu abalisa e-Econet, Net1 le-Telecel bengezelele ihlawulo zokusebenzisa ubulembu eyedatha. Kodwa uZulu osebenzisa indlela zokukhulumisana zebulenjini abagoqela labo somabhizimusi bathi iqonge kakhulu lintengo. Unkosazana noMathemba Moyo ngomunye wabo somabhizimusi abakhankasela ukuthengwa kwempahla yabo ebulenjini.
Indaba leyo kuphela kwedatha leyo ayiphathi kahle, ayihambi eqinisweni ngoba ibhizinesi uthola ukuthi ule business yenza ibhizinesi online but then awusakwazi ukuthi uyenze ngoba ibhajethi yakhona yalingasakuvumeli ngoba idatha yakhona sikhwele off. So mna vele lokhu hayi idoti nje hayi.
Umnumzana Collins Ncube isakhamuzi seHarare uthi lokhu sokuphazamisa umsebenzi wabo.
Intengo yedatha isibisele emuva kakhulu especially nxa sizama ukuthi siziphi indlela esizama ukuthi siziphilise ngayo. Si-advertiser lapha kuma-WhatsApp kuma-social media manje nxa sokunje akusasebenzeki sokunzima sokudula.
Enye ingcwethi kwezomnotho ekhokhela kumisebenzi yokucubungula ngawo ngaphansi kwenhlanganiso ye-Labour Economic Development Research Institute in Zimbabwe, LEDRES, uDr. Godfrey Kanyenze uthi lesi simo singalunga kuphela nxa uhulumende engazinikela ukulungisisa umnotho welizwe.
And the Minister of Finance has pointed out that the recklessness in terms of fiscal policies is
umphathi intambo wezemali uhlezi ekutsho khonokho ukuba ungaziphathi kwakhe uhulumende kwezokuhlonipha imithetho ayabe eyibekile kuyiyona ndaba esibangele leso simo sezomnotho. Kumele sidinge isisusa senkinga ilizwe libhekane lazo kungakho sisithi uhulumende kumele azinike. Sithi thina silomlando, uhulumende nguye olomlando omkhulu.
Imizamo yokukhulumisana labenhlanganiso elwela amalungelo abathengi eye-Consumer Council of Zimbabwe, CCZ, yehlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
ku-Live Talk lamhlanje sikhangela inhlupho ezibhekane labazali labafundi izikolo zivulwa kusasa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Mike Pompeo uhlangene lomunye wakhe wele Russia uSergey Lavrov lamhlanje kulokufuthelana phakathi kwamazwe omabili alembono ehlukeneyo ngesimo sengxabangxoza yombusazwe esiseVenezuela. Imuli esikhosini yakweleBritane isibusiswe ngengane engumfana lamhlanje. UZulu lentatheli izindaba ebezilinde kwensuku ezimbalwa esigodleni senkosana uPrince Harry lonkosikazi wakhe uMeghan Markle zamukele ngenjabulo umbiko ukuthi uDuke loDuchess of Sussex bamukele ingane yabo yakuqala lamhlanje. Abenhlanganiso yabelaphi bakweleMelika yabe Operation of Hope kuleviki basesibhedlela sempilo Central Hospital lapho abaze ukuzohlinza abantu inengi lingabantwana abazalwa belesimo sendebe ezidabukileyo esithiwa sona ipalate and lip cleft. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
UDokotela Mora uthi iqula lakhe libunjwa ngodokotela labongi abavela eMelika lakwamanye amazwe emsebenzini abawuqala eZimbabwe ngomnyaka ka-2006 eHarare bazowuqhelisa ukuze bahlinze lakobulawayo ngoba bananzelela ukuba abantu bahamba umango omude besiya eHarare. Lonyaka baqalele ukuhlinza kobulawayo kuthi ke ngeviki ezayo baye eHarare. UDokotela Mora uthi bazahlinza abantu abedlula amachumi amahlanu.
We've come to perform surgeries for babies and adults that have the cleft lip condition or cleft.
Puthe ngabe operation of hope balandu uzoriphi abantwana bala ma cleft palate la ma lip. Bakhangelela ukuthi ba operate 48. So today ngu day 2 we operation. We did 7 yesterday. Today we are going to operate on 9. 48 won't up to Friday. Yeah, that is about $12,000. Who's a repair in China? Elalisa, I want to know. The program we are going to be in Zimbabwe was on whatever. We need $65,000.
For the patients asleep in order to do the surgery. So the anesthesiology machines.
Umnumzana Ozias Ndlovu isikhulumeli sesibhedlela sempilo uthi ngomgqibelo bahlole abantu abedlula amachumi amahlanu kodwa uthi bakhangelele ukuthi kuhlinzwe abangamachumi ayisithupha.
Iviki lesilohlelo silabo dokotela abavela kwele America abe Operation of Hope abazo operate abantwana labadala abale problem ye cleft lip and palate. Sikhangelele ukuoperator ama-patient angafika 60 but so far sile 52 esesibatholile. Ilanga lokuqala ku-operator abayi 7 and lalamhla futhi sikhangelele ukuoperator abayi 7 kumbe 8.
Unkosikazi Nobuhle Mathendele osuka ePlumtree uthi uabonyiwe ngwenya ube lendebe edabukileyo uhlinzwe izolo.
Umntana wizake ngiabongiwe ngwenya ube ele gift lip mbe Friday wathola ukuoperator izolo ngesande e-operator gift lip ube 27 June 2017. Hayi nibengelahlupho olukhulu kangako nje kuba ngathi ube munye anzima kuphela ukuthi ube vulekele indebe.
Unkosikazi Buhle Benkosi Mhlanga osuka eSt Paul's eLupane uthi indodana yakhe uSimphiwe yinkosi Ncube wazalwa elesilakalaka lendebe edabukileyo.
Nize ngokuzolungisisa umntana wami cleft lip palate. Ulungiswe ilip kwasala ipalate. Next trip bayilungisa. hlupho lakho ukuthi kazange wamunya kuphela kodwa uhlupha kwe-cleft lip palate awusizakale ukuthi uthungiwe nasenjengabanye abantwana.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Muthanetha Ncube olendodana yakhe unkosi Mayibongwe Ncube owayethe isandla uhlinzwe lamhlanje.
Why the problem ukuthi wayetshile? So sasesithola nje uncedo laba babuyile bamu-operathile bamenza kwaba kahle iprocess yakhe yaba right.
Isakhamuzi sakobulawayo ilimkani Sithole uthi indodakazi yakhe yaqala yahlinzwa indebe kusasa ukhangelele ukuba ahlinzwe isilakalaka.
Warepair i-cleft lip kathi sezorepair ipalate.
Iyaphumelela wayedakile lapha nala
ipalate kusasa.
Na vele ngangikhala
siza ubuhlungu ukuthi kathi uNkulunkulu unike umntwana oyisimabani ngoba ngangaze ngibone umntwana onjalo lokho engazalwayo so ngangiqala ngaye nalo lo mntwana.
Uhulumende weZimbabwe encedisana lenkampani yamanamnede eShapes kunye neRotary Club bancedisile kulolu hlelo lokuhlinza indebe lesilakalaka. Inhlanganiso ye-Operation of Hope isike yaqhuba lomsebenzi emazweni abalisa iZambia, iMalawi lamanye ase-Asia. Linhlanganiso ibunjwe ngodokotela abahlinza indebe lezilakalaka kuphela abazinikelayo ukwenza lomsebenzi kungelambadalo. Bayazihlawulela indleko zokuhamba lokwenza umsebenzi besuka emazweni abo okungabiza imali edlula isigidi samadola eMelika kuhlangene lemithi. Lesimo esinje bengazwanga ngohlelo lokuhlinzwa kungelambadalo bakhuthazwa ukuba bafike esibhedlela seMpilo Central Hospital kumbe ukuya ezibhedlela eziseduze labo bezohlolwa. Ngimela iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inkokheli yamabandla ancintisa kukhetho lokudinga umongameli olwedluleyo ihlangene lamhlanje eHarare kungela mkhokheli webandla elibusayo eleZanu PF umongameli Emmerson Mnangagwa. Umnangagwa ukwele Botswana lapho angena khona umhlangano ohlaziya ngokulondolozwa kwendlovu zeganga. Umhlangano walamhlanje owenzelwe esigodlweni sikamongameli State House eHarare ubikwa uhlaziye imininingwane yomhlahlandlela wenkulumo zamabandla la eyethulwa ngamakomiti amane abunjwa kumaviki amathathu adluleyo. Kodwa umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ungakaze angene kulezi nkulumo ubengekho njalo. Unkosazana Thokozani Khuphe okhokhela ibandla leMDCT laye ubengekho ngoba kuthiwa uye kwelwatshwa esibhedlela seSouth Africa. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe okunengi ngalezi nkulumo.
Sokusepheke amakomiti amathathu esesethiweke ayaphuma-ke nalokhu abakubunjelweyo and amakomiti la angu-4 agoqela ke i-thematic committee anjengawe i-agenda setting ukuthi ukhonvena kuzaba kubani ukuthi abe-evaluation and monitoring committee kusiya njalo nje. So sesethiwe ke lawa ma-committee esesethiwe ama-committee osokulandela-ke sesisiya kungaze kuhlalwe sokuzasethwa-ke kube la ma-teams okuthi oku-agenda kuzaimplimentwa njani kuma-thematic committees. Ngoba lawa amanye amakomiti ungakukhangela-ke like almost like ama-once off but ikomiti esinye eyabe siqakathekile ngibona ngani nge-agenda-ke ukuthi kuphume-ke ama-teams ku-agenda ukuthi kuzasetshenzwa njani. Nxa sokwenziwe njalo-ke ngibona-ke sokuzayiwa kuma-provinces ngoba yikho kwavunyelwa nayo ukuthi kuyakuya kuma-provinces ngoba lezi ngxoxo akuzanga zibe zingxoxo ezingagoqela abantu kufanele zigoqele abantu kwenzela ukuthi kwazakala ukuthi into ekhulunywayo iyahambelana labantu kwazakala into ekhulunywayo abantu labo bayinvolve ngoba ungazuthiye ibe yinto yama-politicians wodwa kusuka kube lohlupho ngoba ama-politicians isikhathi esiningi basuka bacabange izithu lezikhwama zabo.
Kahle kahle kuyini okuyaba kukhulunywa ikakhulu kuma-provinces abantu bayabe betshelwani njengoba singakayizwisisi indikimba
inkulumo kayisiyonto ekuthi kuthiwa omunye umuntu uyabetshela omunye umuntu. Inkulumo yokuthiwa idialogue. Idialogue ithi ukuthi lawe uya afaka owami wakho umbono nomunye la afaka wakho umbono bese likhulumisana ngembono eyabe ifaki yiyo okuthiwa ngesilungu idialogue. Ngiyakwazi abaningi bayasuka bahlanganise idialogue lama-negotiations. Ama-negotiations kuyabe kunegotiatwa into ekhona elaphana, kodwa ukukhulumisana-ke idialogue kuyabe kukhulumisana ukuthi hayi semunye sikumumo onje njengelizwe singawuceda njani. Ngingabalisa into ezinjengokuthi kuhlala kuphikiswana ukuthi hey ubani kawinanga kuhle, ubani uwine kuhle, izephi kayilunganga ayezikuhle. Kuyafanele sikhulume ngento ezinjeyazo ukuthi ukwenzela ukuthi abantu nxa kungaba lokhetho bangazi bagcina sebesithi lo kayisiyowini leyo kodwa kuwine lo.
Alo-ke ngumnumzana Abednego Bhebhe, isiphathamandla sebandla le-MDCT, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esenkayi. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje wethekelele umuzi weMbare eHarare esigabeni sezindlu ezelekeneyo zamaflats ezeMatapi ukuyazibonela ngawakhe amehlo umsebenzi wokulungisisa lezi zindlu owenziwa ngumanisipala weHarare encediswa nguhulumende lenkampani eye-FGC Zimbabwe. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umsebenzi owenziwe kulezi zindlu ngokupenda kutsha phakathi laphandle kwazo, ukulungisisa impompi zamanzi lezezambuzini, amafasitela lokunye obesekudilikile. Umnangagwa ubikwa ejabuliswe kakhulu ngumsebenzi owenziwe kulezi zindlu, kodwa isiphathamandla senhlanganiso emela ilungelo lezakhamizi eye-Combined Harare Residents Association unkosikazi Lorraine Mpasiri uthi lanxa kulinyathelo elihle elithethweyo lokulungisisa lezi zindlu, bekuqakathekile ukuthi lo msebenzi uqalisele phakathi kwezindlu hatshi ngaphandle, ngoba kulapho ukulomonakalo omkhulu. Ukuze lokho kufezeke, bekumele abantu abahlezi kulezo zindlu baqale bake baphume kizo, kutsho unkosikazi Mpasiri. Kunjalo nje umongameli welizwe uthe esuka lapho walubhekisa kweleBotswana emhlanganweni ophathelane lokulondolozwa kwendlovu owekhasane Elephant Summit, wona ke ongenwa yinkokheli yamazwe akumanyano owekavango Zambezi Khaza. Amazwe abumba lumanyano ngabalisa eleAngola, Botswana, Namibia, Zambia kanye leZimbabwe. Amazwe la asemizameni yokuphuma lezibopho ezilakho ukuthi athole imvumo yokuthengisa impondo zendlovu phambilini komhlangano omkhulu wokulondolozwa kwenyamazana zendle owe-Convention of International Trade on Endangered Species, CITES. Umhlangano owekasane oqale ngolwesihlanu ukhangelelwe kuphela kusasa.
Ngiqome ntombazana qhude manikiniki ingoma kalikhwa okancube isigqibela uhlelo lodlula lamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Izikolo ziyavulwa kusasa, abazali bekhala ngokuqonga kwentengo yokubhadalela indleko yezifundo lokunye. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa-ke ezinye indaba ngo-6:30 ekuseni. Okwamanje salani ku-Live Talk, igama nguChris Gande Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. We'll be right back.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.